Tisendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ekuseni ngolwesine mhla ka 6 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokujeziswa kwentsha yeZanu PF eyethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo.
Kunabantu abaningi kakhulu abathi nxathi besenza ukuganga bavele begqoke ibhathi elezanu PF ngabe kwakuthiwa yi-ruling party.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili.
Wonke sasikukhalela abakasini, so kuyakungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwele Melika avotele ukuthi umongameli Donald Trump engasuswa esihlalweni.
Sebepholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi hamba ugqoka kuhle bophi ithayi, ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sa-right savuthuka asagqokekile ugqokele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngiseliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana okwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo kuZanu PF ezethule amagama abantu abathi benza inkohlakalo. Abanye bathi abasakhulayo laba bazithathele inyathelo lokuveza inkohlakalo kuleli bandla bengathunywanga muntu, kodwa abanye njalo besithi mhlawumbe zikhona iziphathamandla zaleli bandla ezibaxhasayo ukuthi baveze amagama abanye babo. Emhlanganweni wedale lePolitbureau yeZanu PF izolo ntambama, omnumzana Louis Matutu, Godfrey Senengamu lo Pupuraito Garepi bathathelwe ezinye izikhundla zabo kuleli bandla lanxa belokhu bengamalunga. Intsha le yacebisa ukuthi umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa Mnumzana Kudakwashe Tagwirei, umkhokheli wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe Mnumzana Tafazwa Musarara lo Mnumzana Billy Rottenbush wenkampani yeGreen Fuel bathi balamacala enkohlakalo kumbe icorruption ngesilungu. IPolitbureau ithe lanxa ingasekeli inkohlakalo, kodwa ngokwethesa umnumzana Tagwirei labanye bakhe amacala, abathathu laba batshengise ukungahloniphi inkokheli yebandla. Ngaphambilini kokuxotshwa kwabatsha laba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma othe usekela inyathelo lokuveza kwabo inkohlakalo.
Endabeni yemnotho elizweni lethu kunendaba yama-sanction ekhunjwa ngayo, bese kusiba le ndaba yonaleyi e-corruption eyenziwa ngabanye bethu khonapha izalwane zeZimbabwe. Ngenye indaba ekhona, uyathola abantu sebebhizisi befuna ukuvikela bevilela abantu abana, uzibe ukuthi kanti kukhona lekutholayo yini lazi laklabalala kangaka abantu bekhuma. Akukhange lise kubonakale nxa kukhona okukhona kulungisa indaba, ngoba asuke sithi kona ngapha sibe sikhayele ngendaba yamasayensi iqakathekile sibili, kodwa thina lapha sisoda siyenzani? Asuke ngifuna ukubona yikuthi into zenze zihambe. Ngiyakwazi amanye amazwe afaka umasayensi, kodwa ngenxathi bona bazenzele into zabo kuhle, bakhiphe ukudla okudlaze eyi-China. I-China ilamanye imbazwe amaningi izini ye-America, abasakwenzi kakhulu abantu bakhona ngale, ngoba bayakwazi ungakwenzela okungabanjwa itheziso impilo yakho ehambayo. Suke kwethusa umuntu into ayethuka esabi izinto ezinjalo. Kanti ngifisa ukuthi ngabe lathi siyafika esigabeni sokwezinto ezinjalo, kuna ngamuntu angabanzi esenza into enjalo qhuma ikhanda kuphela kuphele lokwana. Ungabona sikwenza khonoku, hawu uzabona kuyaqala usho ukuhlela.
Basola ukuthi kuyabe kulwiswana kulabo abaphethe intambo zombuso, ngakho abantu bese bephonga usetshenziswa nje, kuyikuthi bona baqopheni abantu ngcono bengayingeni le eyomdeni.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 ekwobulawayo. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ababalisi abangamalunga ayo sebeza kuya emsebenzini kanye kuphela phakathi kwamaviki amabili ngoba bekhonona ngeholo eliphansi. Inhlanganiso le ithi uhulumende kumele akhuphule ababalisi njalo ababhadale imali elingana lamakhulu amahlanu amadola eMelika. Isiphathamandla senhlanganiso le ezansi emaNdebeleni unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi ngokwehluleka ukukhuphulela ababalisi uholo uhulumende ubulala ezemfundo.
Thina njengamalunga awe-athi sivumeleni ukuthi asuze siyemsebenzini ngoba asenelisi yemsebenzini, imali abathi bazosinika yona ayenelisi ukusiphilisa. And kunje lapho esathuna khona ukuhola imali yakhona seyahle yaphela, so siyehluleka ukuthi sibuyele emsebenzini. Ngcono sibe sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili ngoba konke sasikukhalela abakasiniki. So kuyabekungancedi ukuthi sibuyele emsebenzini, akusenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini.
Uhulumende selike lamazisa yini ngaleli nyathelo?
Vele lapho esaqalisa khona ukwenza ukungayi emsebenzini, sakwenza wabakwazi ukuthi yikho esifuna ukuyenza. Ngakho futhi ukuthi sithi sihamba kanye phakathi kwamaviki amabili, sabe senzela ukuthi bona bayabe sithe umuntu engakeli uye emsebenzini ngemva kwamalanga angu-14 umsebenzi uyaphela. So lathi sibatshengisela ukuthi umsebenzi siyawufuna, kodwa nakho siyakhala sifuna imali ehambelana lomsebenzi esiyenza.
Udaba lweholo siyazi kwaba lokukhulumisana lagcina livumelene elakuvumelanayo lanxa nje kukulutshwana. Ungasichazisela ukubana elakutholayo khonokho kwenza leneliseni empilweni?
Thina akula kuvumelana esakwenzayo. Isivumelana esakwenzayo i-Ethics Council sayenzwa ngamalunga amalutshwane, abanye bonke babengekho amalunga anjengathi thina be-athuzi labe-pithi zethu sasingekho. So isivumelano esayenzayo thina asivumelani laso ngoba asisasingekho siyenziwe. So kunjalo nje asivumi ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asizange sivume imali naleyo abayikhulumela nayo e-Victoria Falls.
Ebazalini abangathi mhlawumbe ngokungayi emsebenzini liphazamisa imfundo yabantwana ungathini kubo?
Isimo sesikiso khathesi akusavumi ukuthi sike sokhe siyemsebenzini, siyavuma ukuthi kuyaphambanisa abantwana, kodwa asikuthi ukuthanda kwethu asenelisi ukuhamba vele emsebenzini. Kunje kuzafunakala imali zokugada lezokudla, ngeke sihambe siyebafundisa abantwana abangikhona silambile singela izinto esizidingayo thina. So kuyasihlupha lathi ngoba singabazali ukuthi abantwana kuyabaphambanisa imfundo zabo, kodwa into kumele siyenze ukuthi izinto zibe zilengisile.
Kuhulumende akhona amazwi elingathanda ukuwafikisa?
Thina lokhu esikhala isicelo sethu sokuthi sifuna imali yethu siyiphiwe ilingane lemali esasiyihola ngoSeptemba ka-2018 kumbe sithi sifuna imali yethu ngemali e-America i-$500 kumbe ilinganise ne-interbank rate.
ngasinga kutholanga khona ukuthi asize sibe emsebenzini ngoba lezi zingane abalokhu besithembisa zona aziyenelisi ukuthi zisiphilise ngoba yathi kunje besinikela le ncane izinto ziyashe zikhwele futhi. So kungcono ukuthi besinike imali lokhu esikucelayo $500 kumbe elinganisiwe nge-interbank rate.
Lo ke nkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni amagamated rural teachers union of Zimbabwe. Kusenjalo iprogressive teachers union of Zimbabwe ithi ababalisi sebeza hamba emsebenzini bengagqokanga impahla abaphoqelelwe ukuthi bayigqoke nguhulumende ngoba kabanamali. Ababalisi besilisa kumele bagqoke amabhulukwe agqokwa ngabantu abasebenza emahofisini lamahembe lamabhatshi ngxabelawo. Abesifazane labo kumele bagqoke izigqoko ezibenza bahlonipheke phambi kwabafundi. Amajini lamateki akuvunyelwa. Kodwa iPTUZ ithi njengoba ababalisi bengelayo imali yokuthenga lezi mpahla sebezagqoka yiloba yini okuvimba ubunqunu babo. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Nanzelela ukuthi abaningi bababalisi sebeseshuleka ngenxa yenkolo engenelisiyo ukuthi umuntu akwanise ukungena eshopu ayithenge ezakhe impahla zokugqoka emsebenzini. Khathesi kunje mina ngingumama ukuthi ngingene ko-Edgars angisakhwalifaye ngesalari yami engiyiholayo. Impahla ethengiswa ko-Edgars yabe sithi isalari yami kumbe iyangithengela iziketi ezimbili neblouse eyodwa kanye and ama-instalment zesikwerede ko-Edgars vele ababalisi abasakhwalifaye ukuthi ungathatha impahla ngesikwerede. So kakhulu ukuthi ababalisi abaningi sebetholiswa nzima ezikolo ngabaphathi bezikolo besithi kuhamba ogqoka kuhle bophi thayi ikanti amayembe lawana abathenga iZimbabwe sarise savuthuka asagqokeki bekugqokeke. Okunye kwenza sithi thina ababalisi bethu kathe sabenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union bengagqoka iloba yini. Singananzelela ukuthi impahla ezingazithi ngamajini ngamakhakhi okuyiwo kwangawufuna ukuthi igqoke so yizo ezilastayo yizo ezilinde yizo ezihlala isikhathi eside asila allowance yempahla njengabonesi ngananzelela nto ne kuba le-uniform allowance lamapholisa lalaba beze-T_F balabo-uniform allowance izinto ezikathikbanikimali yokuthi bathenge thina asila clothing allowance yokuthi lathi sikwanise ukungena kobo-topis labo Edgars izindabo power cells ukuthi sithenge othisha somele beye kokhothama ukuthi bekwanise ukuthenga impahla zokuya emsebenzini and uyathenga. That's not right for professionals.
Kahle kahle asithi isudu yombalisi ngubaba ibiza malini njalo lesigqoko somuntu ongumama sombalisi ongumama sibiza malini esisodwa?
Xa ungena ko-Edgars isigqoko somuntu ongumama athe singama 600-700 bond ungananzelela ukuthi kathesi loku isalari kuthiwa iyakhwela ikhwela ngesikhathi thina sifola impahla zona lezi zizakhwela anti kathi singenze siyi-600 ngoba sifola 1000 singakabali ukukhipha kwamanye amanye thina sibe sikwerede silabo metal aid silabo nyarazo. So vele imali yona leyo yakisise loku isalari ami ayikwani ukuthi mina ngingene ko-Edgars ngithenge isigqoko.
Lo ke ngunkosikazi Nokuthula Hlabangana umsekeli kamongameli wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ubekhuluma ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Okwamanje ke kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi umthethwandaba weNamibia walile ukwesula impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe nyakenye ngoba abaphikisayo behlulekile ukuveza ubufakazi obukhomba ukuthi kwaba lokucilibezela kusetshenziswa imitshina yalezinsuku eyasetshenziswa ukuvotisa kweleNamibia. Iphephandaba le-Herald libika ukuba kuzasungulwa uhlelo lokuphathisa abantwana besikolo ngokudla kulandela imbiko ethi abanye babo baya esikolo bengadlanga. Yeah. Ye, okwamanje ke balaleli ngilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kulu imlayezelo elisithumela yona nge WhatsApp unombolo ezithi +12024650318.
Nane studio 7 wasakazana laleli ntando kuphawula kancane nje ngelizwe lethu bantu bakithi ukuthi ngiyazwa mpela abanye bathi kanti siyalamba abanye bathi ye amanye amazwe angenile. Mina ngombono wami bantu akula amanye amazwe angangenelela especially la mazwe aphesheya maybe UN angeke ingeneli enima thina abahlali beZimbabwe singasukumanga. Kambe bantu bakithi kuyaze kube nini sihlupheka kanje? Kuyaze kube nini impela? Yebo, okwemfundo abantwana bafundi, kodwa ke abanye bafunda ngapha eGoli bayithola imfundo. Kodwa sibuze ukuthi abantwana bazofunda nase befundile bazozithatha phi incwadi zokuthi like ama-permit, like ama-ID yokuthi besebenze la. Yabona lo nto so vele kufana nokudlala nje kunabantu bakithi mbonani isikhathi sesifikile sokuthi azi kusiya ngani noma ethange ngifazi isikhathi sokuthi ngaba abantu bagaxa amajazi kube enough is enough kungabi ne-strike sokuthi namhla kule-strike se-3 days sine kuhle kube nje i-strike nje kuliwe once ngoba i-government le bantu bakithi amazama okugcina yathatha umbuso ngempi. Angeke ivele nje inikeze enye iphathi kanjalo nje ithi yini. Angeke lokho. Labo basokola ngesikhathi sabelungu babona ukuthi siyahlupheka bangena entini. Lathi izikhathi sethu isikhathi sethu kathesi bantu ukuthi sesihluphekile kwenini. Asingenele entini once, ngiyabona.
Ngiyalibingelela kwi-Studio 7 Mandlovu osenkayi ku-Ward 25. Ngiyalibingelela kakhulu, ngiyathaba ukuthi sihlangane ku-2020 singabaphilileyo. Ngilesicelo la njengomzali, lesikolo sethize labo esihlanganisa u-25 no-24. Isicelo sethu esikhulu bantwabethu nezihlobo zethu ezikudiaspora. Isikolo kasilamanzi njengabazali siyacela silokusilela okukhulu kakhulu. Abantwana balamanzi, abantwana bakhona abahlala esikolo, abalamanzi, amatithara kaalamanzi. Sibe sicela izandla zenu bantwabethu eliphandle ukubana lisincedise kubhorwe amanzi ezwe labo. Ngingumama osemzwaphansi umama Mandlovu. Ngithinteke kakhulu sisemhlanganweni wesikolo lokuhawula kwabazali abahawule ngakho bekhanya ukuthi abaphathanga lutho kodwa isifiso balaso. Njalo ngithanda ukulitshela khona abantwana benze kuhle kakhulu imathebelelendi nodiyonkinkayi isikolo sibe ngunumber 1. Ngiyabonga, ngingathaba kakhulu nxa lingasixhasa.
Okhulumayo ngu-Kristen Betts. Ngithanda ukukhuluma numerana yokutshintshwa kwegama le i-Philander Clinic. Ngikuzothoba kwenziwe yibulawa sesikhathini belipha igama elitsha elithenjiwe lesabi. Kuyangimangalisa ukuthi bona wayiphi kungani betshintsha igama futhi lesibi. Phela sazi i-history ye-Philander futhi baze bathi i-Philander ngokusukela ekuphi. Kanti okufunakalayo ukuthi kube nenkinga futhi ngila i-population nani labantu selikhulile ukuba baningi amaklinika ashoda amaklinika afunakala amaklinika kanti wona kungani bengakhenya iklinika entsha bayiqambele lo gama elitsha lokubana bashintshe amagama lokusalayo sisezo sebeshintsha la malokishi sezozothwaya kusenampopho seliqambele ngegama so kumele sinazele into enjani. Kukanti leso sikhathi libona bakhe lokishi elitsha abantu betholeindawo zokuhlala baqambe igama elitsha. So sicela lapha abantu bakithi bangane bakunanzelela kwinto lo. Into ecathile iklinika entsha efunakalayo nothi igama. Ngiyabona.
Salibonani ku-Studio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba. Ngiyabonga ngokusipha ithuba mina indaba engifisa ukukhuluma ngayo indaba le Politburo meeting kade yenziwa yiZANU-PF. Batshengisa ukuthi bona ngokwabo abafuna ukulwisa i-corruption, ngoba ngabalwisa i-corruption for these 2 years mna ngakho engu-president, ngaba khona sebeboshiwe. Manje la manje akula muntu obotshiweyo, akula muntu okwafakwa ekhothi nje, ikhothi iziphruvele ukuthi lo muntu akanalo icala. So utshengisa ukuthi vele abangane babo badla labo, asazi ukuthi kuyosisa phi. Kodwa nje siyabonga abafana i-Youth League yeZANU-PF itshengisa ukuba nesibindi sokumelana labo, noma nje bekhuluma nje ukuthi ungaba kule sandla soboya, kodwa hhayi into abayenzileyo itshengisa isibindi. Njalo lethemba lokuthi ma eZimbabwe ngaba labo abafana abaningi abafana nalabo into abayenzileyo, kuyathi izwe lethu liyafika kwesinye isitage.
Lawo-ke ngamazwi nobalaleli bethu eliwathumele kuwhatsapp kunombolo ezithi +12024650318. Likhumbuleke balaleli, lisithumele imilayezelo emfitshane engadluliyo na 2 minutes ukuze senelise ukuthi sidlale yonke esiyitholayo kini. Njalo lingathuki, likhulumeke okusenhliziyweni yenu, lingathuki, likhuluma kahle. Siyabonga. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika, amalunga ibandla lama-Republicans awedalele Senate elangapha kwele Melika izolo avotele ukuthi uMongameli Donald Trump angasuswa esihlalweni ngoba kalacala lokuzama ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukuthi akhankasele ukhetho oluzayo olokudinga uMongameli. Idaleleli livote ngolwesithathu ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi impela uTrump wayefuna ukufumbathiswa na uMongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Amalungu ama-Republicans avimba abafakazi abambalwa abagoqela umnumzana John Bolton, wayengumcebisi kaTrump owaloba ugwalo lokuthi uTrump ulecala ukuthi laye ethulele idale leSenate ubufakazi obuphathelane lalolu daba. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Dan Moyo oyisizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi ukuthi lakhona vele into esiyilindele ngoba besazi ukuthi ngendlela ama-Republican abambene ngakhona ukuthi uTrump engakhitshwa esikhundleni, ngoba besivele sibona ukuthi kutshengisa khona lokho ukuthi abasoze bamkhiphe. Kodwa I think ukuthi kuzodivide ilizwe lethu leli, ngoba abantu abaningi bathi kanti umuntu lo kusho ukuthi yena usephezu komthetho yini ukuthi uyakwanisa ukuthi enza amacala engagwetshwa. Abanye abantu abenza amacala amancane ukudlula wakhe basemajele. Sibona even abanye ade besebenzela yena esikhathini esidlulileyo abambalwa basejele ngendaba zokuthi either baqamba amanga e-Congress or kukhona ubugereka ababezenza on behalf of yena uTrump. Kodwa yena uTrump nanka ama-Republicans asemkhululile khona manje, abanye babo basejele.
Siyabona nje kulabanye abakhuluma besithi khonokho-ke kungalimaza kakhulu indlela okubuswa ngayo kwele Melika kulokho kuthiwa yidemokhrasi, nxa ukuthi njengoba-ke sokuthiweka lacala. Wena ubona ngazani kutshoni sibili kakhulu nxa usungajula nje ngamafutshane?
Hayi, khona idemokhrasi sekuyilimazile kakhulu idaba lolu lwe-impeachment, ngoba abantu balapha bakholelwa kakhulu ukuthi akula muntu ophezu komthetho. Kusho ukuthi ngendlela idemokhrasi erana ngakhona asingeke siyifanise le ndlela maybe iRussia eranwa khona nguPutin onguyena umntando kaKristu. Lapha yindaba ludaba lokuthi upresidenti akusiyo nkosi ukuthi wenza umathanda kula ma-checks and balances akhona. That's why abayibona ababhala i-constitution yalana benza kanjalo ukuthi upresident kube lama-checks ukuthi kube lelinyibandla ele Congress elikwanisa ukuthi hayi lithi ukuthi hayi ndoda la usuphuma esporweni la ende akusikho i-democracy ethi ayikufuni lokhu. So lapha sesibona ukuthi ama-Republicans asekulahlile konke lokhu okokuthi kube laleyo opportunity yokumake sure ukuthi upresident angenzi umathanda.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yedwa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhonapha kwele Melika edolobheni leVirginia. Ingoma ka Novio Siegel, intombazana edabuka kobulawayo, isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngezizathu zokumiswa umsebenzi okwesikhatshana kwenkokheli zogatsha lwabasakhulayo bezanu PF. siludiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingenelisa ukuthi lilalele njalo uhlelo lwethu ebulenjini ku-internet www.voandebele.com. Igama nguChris Gandia, sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Libe losuku oluhle.